uhlelo lokubhalisa lokunegisa abantu ukuthi barejiste njengamavota lohlelo esibenzayo izigaba amaprovinsi wonke eZimbabwe. Uhlelo lolu belibuyela emuva koBulawayo ngezinye izizathu zokuthi bekungasebenzeki ngenxa yengxabangxoza leyenziwa labo abasebenza bezame ukudestabiliza i-NDC yalathi. Kodwa hhayi sesingena iprovensi leadership, inkokhelo yeprovensi isingenangena ama-district wonke besenze door-to-door bekhangela ukuthi ngoba lihamba balo bengakabhalisa ngabancedisa njani ukuthi bayebhalisa angabafundisa njani ukuthi bakhangele ba-check-e ku-voters roll ukuthi bakhona yini njengoba ukuthi kaseswingaku-website yevekileyo yenelisa ukuthi uyenze bakuphilisana kungena li konke khonokho kufundiswana kanjalo. Yikho kulivikide i-leadership inkokhelo yeprovinsi yaboBulawayo angifuna ukuthi ngike ngiye bakhuthaza lami siyexoxa ukuthi kuqakatheke kangaka ukuthi kangakanani ukuthi kurejistwe ukuba nama-voters. Yikho bengisemakhokho bakulivikide sizabe silokhe sibhoda ama-district wonke sikhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi baye rejista befundiswa njalo ukuthi kuqakatheka kurejista befundiswa njalo ukuthi kurejistwa ngaphi njani kumele uthwale amaphepha njani ukuthi uyerejista. Yiluhlelo lolu-ke esilwenzayo emaprovinsi wonke ngoba mina ngihlala koBulawayo bengincedisana ngenkokheli yeprovinsi koBulawayo ukuthi benze uhlelo lolu.
Lamukelwa njani lapho elifike khona? Sikhuluma nje emakhokhoba abantu bebekwazi ngempela ukuthi sokuvulelwe ukuthi bengabhalisela ukuvota njalo bekhanya bezimisele ukuthi benze njalo.
Bemukele sibili lapha bebengena khona kakuhle nomusa abahamba befundisa bezazwa. Kodwa-ke noma babe bekhuluma ngendaba yokurejista abantu abaningi babe sebevota indaba ezikhona ezibahluphayo nohlupho olukhona ezweni inzala konke khonokho kuyekutshintsha kuntshintsha namabe kungene foreign currency lawa kuntshintshe lapha intengo zihlelile uthenga ngama-bond uthenga ama-US dollar abantu kanti manje ukuthi bathela nini ukuthi kube kulokhe kusenziwa konke khonokho kwenza abantu behlupheke kangaka babe nabayanga. So sebezoketha hhayi khonokho kuqakathekile konke khonokho kuhlupheka kodwa kuphedwa ukuthi abantu barejiste bayevota ngoba naso belungela lokuvota belungele lokuthi ungenise uhulumende ozalungisa ubuni konke khonokho okukhona ezweni.